Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 30 uLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Laba sebethe bakhuluma ngayo bathi it's not as deadly as lokhu obekucatshangelwa or lawa esivela kuwo. So uvalelani amabhodi? Umuntu ukhangela le timing ukuthi avalwa nini. Most African countries isizini yena lesi singena kiyo yiyo isizini ama economies ayimprova khona ngoba kuba lama tourist.
ELeBotswana lithi abantu abatholakale belomkhakha omutsha we-COVID-19 baziphilele bengadingi ukulaliswa esibhedlela okwamanje.
Obaba abaningi kutshengisa ukubana kaba-report cases abo awe-violence. Njalo akhe abaningi balenhloni zokureporta ama-cases anjengokuhlukuluzwa. Ikakhulu mhlawumbe nxa ehlukuluzwe umuntu ongumama, kuyabanzimela abantu abahambe bayobika uhlupho olunjenganalolo.
Abenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo bathi kumele kuphathwe udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana labesilisa lapho kukhulunywa ngodlakela lokuhlukumezana ngobulili olwe-gender-based violence. Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokuthi umanisipala uyehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe ngoba kulamakolishi aselezinyanga engelamanzi kuthi izibi zona zibuthwa qo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. ELeBotswana lithi abantu abatholakale belomkhakha omutsha we-COVID-19 obizwa ngokuthi Omicron baziphilele bengadingi ukulaliswa esibhedlela okwamanje. Ukuqhamuka komhlobo omutsha lo sekubone amazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika agoqela eleZimbabwe ebekwa ngaphansi koluhlu lwamazwe angasamelanga. Abantu bawo bethekelele amazwe angentshonalanga. Intatheli izindaba e-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngocweleyo eseGaborone kweLeBotswana.
ELeBotswana lithi akukabi lesizathu sokuthwala imikhono ekhanda kulandela ukuqhamuka kohlobo olutsha olwe-Omicron. IBotswana le-South Africa ngamazwe akuqala emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika ukuhlola athole abantu abalohlobo lwe-COVID-19 lolu. I-Omicron ibikwa imemetheka masinya okwedlula uhlobo lwakuqala lwe-Delta. Kodwa ele-Botswana lithi inani labantu ababanjwa yi-COVID-19 aliguqukanga kangako lifana lemavikini adluleyo kungaqhamuki uhlobo lwe-Omicron. Umsekeli kamphathi intambo yezempilakahle uMnumzana Sithumo Lelatitse utshele idale lephalamende ngomvulo ukuthi akulamuntu osekwalaliswa esibhedlela ngenxa yokubanjwa luhlobo lwe-Omicron. IBotswana yona ithi idaniswa amanyathelo athethwe ngamazwe amaningi okuvalela phandle izalwane ezivela ngezansi kwezikazi le-Afrika. Umphathi intambo yezempilakahle uDokotela Edwin Dikoloti uthi ukumisa ihambo kuzabuyisela emuva inhlelo zokuhlaba abantu ijekiseni zokuvikela umkhuhlane emazweni angezansi kwezikazi le-Afrika.
I'm expecting just around between one and two million vaccines by end of this year. So you could see what this now means.
Ubengikhangelele ukuthi kufike izigidi zamajekiseni ekupheleni komnyaka. Uzabona ukuthi lokhu kutshoni thina sivele sesisele ngemuva njenge-Africa ekuhlabeni yamajekiseni.
Vaccines and vaccination. So you can see that this thing, it caused havoc for us.
Okuhlanganiswa yabeZimbabwe abangaphandle kwelizwe ephakathi kokuloba uhlelo lwe-Diaspora National Policy, uMnumzana Sifaso Chuma uthi ukuqhamuka kwe-Omicron ukudinga ukubanjwa ngendlela yobukhali ngamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika.
Oqala inye variant leyi ayikabi leviki okokuthi sibiliso okungahle abantu babe madasa-dasa, you know, sokuvalwa la mabhoda. Njalo kwesibili, laba sebethe bakhuluma ngayo bathi it's not as deadly as lokhu obekucatshangelwa or lawa esivela kuwo. So uvalelani amabhodi? Ukusukhangela le timing ukuthi avalwa nini. Most African countries isizini yena lesi esingena kiyo yiyo isizini ama economies ayimprova khona ngoba kuba lama tourists.
Uchuma uthi amazwe angezansi kwe-Afrika kumele ahlanganise amakhanda ukuze aphumele lizwe elinye phezu kodaba lokuthi bavalelwe phandle ngamazwe amaningi okugoqela amanye awe-Afrika.
kudinga nje ukuthi amazwe wona wodwa wona la affected at learn to come together bakhulumisane and baphume le ndlela yokudila la laba abantu abavala amabhoda bona befuna ukungena ngesikhathi befuna ukungena avulwa nxa bona sebethu la ufuna sebevala kabavalelwe labo bangangeni ngapha.
Inhlanganiso yezempilakahle umhlaba wonke jikelele eWorld Health Organization WHO isole kakhulu inyathela lokuvala incele kukanti inkokheli efana lomongameli Cyril Ramaphosa kwele South Africa ithi akuvulwe ihambo ngesiphangiphangi. Ukuqhamuka kohlobo lwe-Omicron sokuphazamise njalo impilo yabaphila ukuthengisa impahla phandle kweZimbabwe. Umnumzana Ridol Moru olimkambo wempahla zakhe kwele Botswana leSouth Africa lapho umkhuhlane omutsha usegxile khona uthi uqathekile ukuthi inkokheli yamazwe ngezansi kwe-Africa iphume lombono munye phezu kodaba lolu
kulo sizi kakhulu ukuthi umkhuhlane lo usukhanya umemetheke kakhulu elizweni laseBotswana laseSouth Africa okulapho esi exportela khona izinto zethu. Thina njengama exporters sesikhathazeke kakhulu njalo simelele sikhangelele ukuzwa ukuthi izinkokheli zalamazwe amabili ziza kwenza njani umsebenzi wokuexporter ungami. Isikhalethi uhulumende ngabe bayahlangana bebone befake imizamo ezenza ukuthi laba abaqhubeka ngomsebenzi esingathi ngama essential services bevikeleke.
Kumbiko ukukhipha inani labantu abatholakala belomkhuhlane we-COVID-19 wenziwa kabili ngeviki eleBotswana libike ukuthi kutholakala abantu abadlula amakhulu amabili i-262 abalomkhuhlane lo kusukela ngolwesine lweviki edluleyo. Abezempilakahle bathi nombolo leyo kayitshengisa inguquko enkulu kangako ngemva kokuba lukwesabela ukuthi inani lizaqonga kulandela ukuqhamuka kohlobo olutsha. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Lanxa sebeyizigidi eziphose zifike kwezine i-3.7 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19. Uhulumende ulokho esithi uzafinyelela ukuhlaba izigidi ezilichumi 10 million zabantu elizweni umnyaka lo usiyaphela. Asebehlatshwe amajekiseni omabili sebeyizigidi phose ezintathu 2.8 million kwabahlolwe izolo ukuba balalo yini leli gcikwane. Kufunyenwe abedlula amakhulu amabili 235 belalo labulala oyedwa. Abenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo bathi kumele kuphathwe udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana labesilisa lapho kukhulunywa ngodlakela lokuhlukumezana ngobulili olwe gender based violence ukuze ilizwe linqobe empini yaloludlakela. Intatheli izindaba yethu Mavis Gamo sethulela haloludaba ngugceleyo.
Lesi sicelo siza ngesikhathi leZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza insuku ezilichumi lasithupha zokukhankasela ukuqedwa kodlakela as a 16 days of activism against gender-based violence. Lonyaka lezinsuku zinanzwa phansi kwendikimba ethi Orange the World End Violence Against Women Now. Ummeli we-Norton edalela eParliamente uMnumzana Themba Mliswa uthi kumele luphathwe kabanzi udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana nabesilisa nxa kuhlaziywa indlela zokuvikela udlakela olwe gender-based violence.
We talk about the girl child event. What about the boy child as well? The boy child is suffered. Any gender aspect must be aligned to males too, so that we're able to do it once and for all. Because women too have become abusive in many ways.
Ibala elithi gender yalisho abesifazana kuphela, lisho abesifazana labesilisa. Sikhuluma ngomntwana oyintombazana sikhathi sonke, umntwana ongumfana ke. Umntwana ongumfana laye uhlukunyezwa sikhathi sonke. Osekubangela ukuthi kube labesilisa abahlukunyezwayo bechaya ngabomkabo lapha emizini yabo. Akumelanga sikuvumele lokho.
Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni esebenzisana labesilisa eyephadare enkundleni laye ugcizelela ukuthi abafana bayahlukunyezwa.
Obaba abaningi kutshengisa ukubana kaba report ama cases abo awe violence. Njalo abaningi balenhloni zokureporta ama cases anjengokuhlukuluzwa ikakhulu mhlawumbe nxa ehlukuluzwe umuntu ongumama. Abaningi umuntu kuyabanzimela abantu abahambe bayobika uhlupho olunjengana nalolo, and kwesinye isikhathi bengaze bebike, kuba nzima abantu abancedise.
Isiphathamandla senhlanganiso yamakholwa esiKristu eyeZimbabwe Council of Churches, uNkosikazi Stella Nyathi, uthi lanxa bekhona besilisa abahlangana lodubo lolu balihlekana nxa uqathaniswa lesilinganiso sabesifazana.
Isimiso sebandla siyikuthi siloyisa ukumisa udlame kubomama lakumantombazana, njalo futhi sisithi hatshi ekwendiseni amantombazana esesemancane. Mhlawumbe besokusiba lo mbuzo othi kungani kunanzeleleka abesintwana kakhulu ukudlula amadoda. Nxa sikukhangela isikhathi esiningi kuvame kwabesintwana, kubobaba kukalutshwane ukuthi kuzwakale. Mhlawumbe kuyikuthi bayafukamela inhlungu zabo yini, asazi njalo, but abesintwana isikhathi esiningi okwabo kuphuma obala masinya, kuvele kuvele.
Omunye wabasebenzisana labanye abasinda kuzehlakalo zokuhlukunyezwa, ama-survivors ngesiNgisi, uNkosazana Thandiwe Moyo wasemakhokhoba koBulawayo, uchasisa ngezizathu zokuhlukumezana asebethe bazizwa ngokukhulumisana labesilisa labesifazana.
Ngaba nenye session lapha ngikhulumisana khona nabantu nje ku-community, athi kungoba bana bomama. Obaba babekhuluma sithi kunabo baba abahlukunezana. Uzathela ukuthi yibo wena labo baba vele abayibo abahlukuluzwa ngabomama. Bebalisa nje izinto eziningi ukuthi thina omama kwamanye basincisha even amacansi. So yena lana kithi la i-abuse kokwenza ukuthi cine sibachaya omama. Kodwa omama labo bekhuluma ukuthi hayi thina okwenze ukuthi senze njalo indaba yokuthi endlini mhlawumbe kwabe kunganakudla, izinjalo singahambi endlini, abantwana ngabanakudla, abantwana baxotshiwe, baxotshele i-school fees. So vele nxa umama ene-stress endlini akula nto ehambayo, umama babesitsho njalo bephendule ubaba.
Emkhosini wokuphawula lumkhankaso owenzelwe emzini we-Epworth kunsukwana isanda kwedlula, umsekeli womphathintambo wogaja olubona ngendaba zabesifazane, amabhizimusi amancane laphakathi laphakathi, uNkosikazi Jennifer Mhlanga, uthe uhulumende wakhe ukhuthaza ukusebenzisana ndawonye ukuluqeda lolu dubo lokuhlukumezana kwabesilisa labesifazane, ngoba kungumlando wakhe umuntu wonke ukukwenza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokuthi umanisipala walelo dolobho uyehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe ngoba kulamalokishi aselezinyanga engelamanzi kuthi izibi zona zibuthwa qo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeGwanda ezihlala emalokishini ayakhelwe phezulu abalisa eJacaranda kanye le-Spies Kop zithi zibhekane lo dubo lokuthulelwa kwamanzi osekubafake engozini okubamba imikhuhlane ngaphandle kodubo lwamanzi. Umansipala sebutha izibi qo ngoba engelazo izimoto zokuthwala izibi. UNkosikazi Siduduzile Masilela, umhlali we-Spies Kop, uthi bathwele amagabha avuzayo.
Sihlala singelamanzi, amanzi akhona ayahlupha, uzwe kuthiwa amaphayiphi adubukile. Lithi namhlanje amanzi ebuyile, ntamba ngamaphayiphi asedubukile. Yebo ye, njengezakhamizi siyakunanzelela ukuthi amaphayiphi ethu angabe edutshilwa yikuthi umuzi wethu sumkhulu, amaphayiphi aphansi mancane ngakudala ngesikhathi sikaSmith. Idorobho lingcolile, lingcolisa ukuthi izinto azivuthwa ngendlela eqondileyo. Asazi ukuthi kwenzakalani kumunicipality yethu.
Umnumzana Methuseli Moyo, omunye umhlali we-Spies Kop, ugcizelele wathi kokhulu ababhekane lakho.
Ivare Gwanda benayisakhe benathengesa kuzo ukuthi besebesiza amabhimu 3 weeks engadoda 2 weeks kwezinye indawo amanzi ngiphisile kanye ngomnyaka.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziba ucela izakhamizi zibekezelo lolu dubo lusalungisiswa.
Eskom it's a long outstanding problem. However, works are underway. Wakona abantu asebe connected with piping kubanga khala kakhulu ngeyokuthi if works are ongoing abantu siya we cannot expect to overnight izinto zivuke zijinjile siyaxolisa ezakhamizi
bona ngedlulileyo umasipala uthi ngemoto yokuthwala inhlabathi tipa obekumele ibe yiyo ethwala izibi kodwa watholakala ukuthi kayisebenzi kakuhle yabiselwa lapho ethengwe khona. Okwamanje umasipala uthwalelwa izibi izimoto azibhadalayo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Live Talk namhla kuhlelo The Connection sihlaziya okwenziwa ngabatsha ngesikhathi kunanzwa iWorld AIDS Day lomkhankaso owe 16 days of activism against gender-based violence. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ekhuluma eselativia namhlanje unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba u-Secretary of State Antony Blinken uthe ukuqiniswa kwezenhlakalo zebutho okwenziwa ngele-Russia kulomhlubulo kungadala ingxabano enkulu phakathi kwemelika lalo njalo kungaba luqalo olungakhokhelela ekuthini lalo lithathe amanyathelo athile. U-Blinken ukwele Latvia okuyangena umhlangano wabampathi ntambo benhlanganiso yeNATO. Umongameli Joe Biden wele Melika uqinise inkuthazo yakhe kuzulu welizwe lakhe ukuthi ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 loba uyahlatshwa ijekiseni yesithathu eye-booster kulabo asebahlatshwa amabili. Umcebisi wakhe omkhulu uthi lokhu kuqakathekile ngoba umkhakha omutsha wegciwane leli owe-Omicron ulakho ukungena elizweni kwisikhatshana esifitshane esilandelayo. Umqondisi wenkampani elungisa umuthi wejekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 eye-Moderna uStephanie Bunkel uthi amajekiseni akhona manje wokuzivikela kumkhakha owe-Delta we-coronavirus awusoze wenelise ukuba lamandla ngokumelana lomkhakha omutsha oye-Omicron. Ubhangela utsho lokhu kwingxoxo ayenze lentatheli zindaba ezephephandaba ele-Financial Times.
Namhlanje kwezomnotho amalunga edale lephalamende yasekhuthaze umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukuthi acitshe umthelo afuna ukubhadalwe kubomakhalekhukhwini obiza amadola emelika angamachumi amahlanu ngoba ungaphazamisa inhlelo zebulenjini. Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe izolo kulandela uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe olwe-budget olwethulwe ngumnumzana Ncube ngolwesine olwedluleyo olubiza phose i-trillion eyodwa $927 billion. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu ongomunye wabazaphatheka emhlanganweni lomnumzana Ncube kusasa ukucubungula lolu daba kuhlelo oluqoqwe ngeyinye inkampani kamabonakude.
Ibhajethi ethulwe kunongqongqoshe wezimali yibhajethi esikhangelela ukuthi ithuthukise izinga lezemfundo kodwa kukhona lapha okusitelela khona okungathi kayicaci. Nanku phela nxa sesikhangele ezemfundo sithola ukuthi kathesi ngomumo osikiwo kumele ukuthi ezemfundo zithuthukise kakhulu lokho esikuphecelezi ngesilungu i-ICT. Kodwa yena-ke uthe sevala ibhajethi yakhe wafaka imbono yokuthi uzakuya afake njalo i-tax ezathatha amafoni ngathi amafoni layo athi sengani sesithenjwa ezikolweni lezi kakhulu ezile nethiwekhi. Ozokusitsho ukuthi-ke umthuli lapha usehambe wayavala futhi njalo nalokho esingesilungu ikufinyelela kwezemfundo. i-access ku-education izavaleka kancane kulabo abangalamali leyo ayifunayo. So kutsho ukuthi ngenye indlela-ke ibhajethi laphana iba ibe ngumgoqo ovalela abafundi abangazuza lokho esithina ngesilungu kathesi i-digital education. Nakuphela umumo wemkhuhlane leli sesilawo kanye lo mumo womkhathi wokuletha ukuhlupheka lapha lapha usenza ukuthi abantwana abanze bafinyelele ukufika ezikolweni. Kodwa babe nakho ukuthi baxhumisana nababalisi kakhulu nge-digital education kuzashota nakho lokhuyana. Yikho engizambuza khona ukuthi ukucabangisisile na ukuthi lokho akufakayo kungaba ngumgogo kwezemfundo.
Umnumzana Ndlovu uthi kulezinye inhlamvu zebhajethi ezingenqabela ukuthuthuka kwezemfundo ezigoqela iholo lababalisi lenhlelo zezikolo.
Okwesibili ngukhangileyo ethi ngibuza ukuthi yona i-allocation yakhe yemali nxa sikhangela iholo lezisebenzi zikahulumeni uthi yena usipha 281 billion abasebenzi bonke bakahulumeni. Nto engiyihlaziya kuhle le imali mina ngayibona ukuthi utsho kwamafitshane ukuthi kuvele kaze uzafike kubanga lelani saselikhangelele lika-540 ngoba i-281 billion nxa uguqela izisebenzi zonke zikahulumeni kanye labasebuthweni labesipholiseni khasuzebeni ukuthi bangene ku-540. So ngenye indlela-ke kutsho ukuthi uzasilela lapha. Ngifisa ukuthi achasise ukuthi ukhangele wasifikisa ngaphi ukuthi ezomnotho zona ziyasithuthukisa zisifikise ngaphi. Nangu phela thina sesikhangelele ukuthi uJanuwari izisebenzi zikahulumeni ababalisi phela babe behola malini. Sifuna ukuthi sisekathesi singakangeni kwena uJanuwari ukuze kungadozi bangatholi leyo mali. Kwesithathu engizambuza khona ngimchasisele ukuthi kanti kungani singathi ibhajethi yake iyashota ngoba uthi ufuna ukwakha izikolo. Kanti ekwakheni izikolo lapha kanti kulezi zikolo ezivele zihlezi ezikundawo lapho okule manenxa ezokuthelana okusuka kulethu ama-classrooms ahlupheke. Kanti njalo kube sekusuka futhi kube lani sokusiba ukuswelakala kwemfundo ngoba abafundi bangasafiki eminye imiduli ezikolweni zidilike uphahla zoluthethwe ezindlu. Kuyini akwenzileyo ngalokho esithi sina i-quality climate change aza kugcizelela akusindise ukuthi ezemfundo zahlukuluzeka kakhulu xa kuthe umumo womkhathi waguquka waletha ubunzima obunjengalobo esike sakubona ngaphambilini. Ngezinye zezinto-ke ezafisa ukuthi azichasise lokungqongqosho wezimali asitshele njalo ukuthi nxa esefaka phela ku-national development strategy 1 kungena ngaphi khonalokho ngoba lezi izinto ezizasenza ukuthi singazisabamba iinjongo zika-2030.
Asizweni umbono olwela ilungelo loluntu umnumzana Anglestone Sibanda ngalolu daba.
Le-text itshengisela ukuthi ngesilungu i-desperation yokuthi uhulumende udinga ngendlela zonke lapho angathola khona imali. So sebeze bebavale lapho okungadingeki kangako ukuthi babambe khona ngoba imkhonono weZimbabwe uweyame ebantwini abalutshwane ababhadala imithelo i-tax. Abantu abaningi baku-informal esikuthi i-informal sector. Abantu abaningi baziphandela. Abantu abaziphandelayo abaningi ababhadali imithelo ethiwa yi-tax. Uhulumende ngabe uyaqinisa kakhulu imizamo yokuthi abantu abarana ama-business anjengawethu ngemva kwezindlu babe-formalized ukuze babhadale ama-tax. Lokhu ukuthi bayebethaja ama-cellphone tax akusoze kushise ndawo ngikugambela ibhrugu elivele selivuthuka.
Ibhajethi le ilokhu isacutshungulwa njalo. Umnumzana Mthuli Ncube ubikwa esithi umnotho welizwe ukhangelelwe ukuthuthuka ngesilinganiso esedlula kancinyane okuhlanu ekhulwini 5.5% ngomnyaka ozayo. Abalamaphepha awe-Special Zimbabweans Exemption Permit bathi kabakaqali ukulungisa amanye azavumela ukuba bahlale njalo basebenze kwele-South Africa lawo abalawo engavalwa nguhulumeni ngompalakazi. Ngomnyaka ka-2022 uGibbs Dube usethulela lolu daba.
Kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amabili 178,000 okumele bedinge amaphepha amatsha azabenze behlale kule South Africa kulandela okusanda kwethulwa nguhulumende othi kasuzeqhubekele phambili ngohlelo lwe-Special Zimbabweans Exemption Permits. Abaphethe amaphepha la bathi basahlolisisa okufunakalayo ukuze belungise amanye amaphepha. Umnumzana Sipongulube olamaphepha la uthi uzahlolisisa okumele akwenze engakalungisi amaphepha amatsha.
Sisadinga ukuthi sizwisise yonke information before start sazi ukuthi senzayo. Kodwa iningi lethu sizazama vele ukuthi si-apply ona la ma-permit akhona azasi sizaphiwa kumbe sisaphiwa azabalula sikwazi kumbe sisangena kuona la ma-mainstream avele khona kasikwazi kodwa sizazama. Kodwa kwamanje kasikaqalisi ngoba abantu abaningi cabanga ukuthi baseseke-confusion abakabi leqiniso lakhona. Singathola ama-details sithole yonke into sizaqala but okwamanje hhayi asikaqalisi. Cabanga ukuthi January kumbe iviki ezimbili yona liviki siyaphela sabe sesitholile ukuthi kwenzakala.
Ungulube uphinde wathi
ukuthi ungene wenze ama-application wenze ama-appointment udinge eyiyo efithayo kuzasithatha isikhathi loku udinga amaphepha to support ama-permit akho kumbe ama-spouse kumbe ama-marriage certificate kumbe ngama-relatives.
Omunye njalo okumele alungise amaphepha amatsha Nkosazana Sobala Ndlovu.
Ngicabanga ukuthi esimeni somnotho ma leyo ezongivumela ukuthi ngiyithathe engeke ifune imali eningi yiyo engakhona ukuthi ngiyene ma ngithathe i-business permit angeke ngize ngifune 5 million ngizoyithatha phi 5 million ngizasihambela ekhayeni imbhida kuyabe sokungasela ngiyindlela ngizohamba ngiyehlala nabantu abami ekhaya vele basekhaya already. So sengithi manje in those two months uma ngiqala ukusabisa izinto zami kancane futhi ngifaya lokulufana ngikwazi ukuthi ngizihambele ekhaya. But unless and until kube leyi permit engizakwazi ukuthi ngiyi-aplayele ingivumele futhi ukuthi ngihlale e-South Africa awustay. But uma ngingakhona ngiye ngifoni wakangabona ukuthi uma usendaweni yomuntu umuntu angimaye ukutshela ukuthi endaweni yakho angisakufuni ngunikeza ama-terms and conditions zame kulandele lokho okuthiwo ngumnikazi wendawo. Wasengathi nabengakazi ukuthi ukuthi ama-permit ayiwo asekhitshiwe ukuthiwa simele siwayenze. I remember la sikhula vele omama bebela ama-visa beyenza ama-visa ukuze e-South Africa ma kuvumele ukuthi ngibe le visa yokuthi enginikeza ukuthi after 6 months ye-expire yefika edeyizeni sizohamba ekhaya siyowa-aplaya ama-visa lawo ni ma kukuthi bethi si-aplaya si-aplaya ekhaya or si-aplaya la. But mina obaza kubeka etafuleni yikho siza kwemukela as long kungeke kube nemali edlula more than 5,000.
Umnumzana Ngqabuto Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso eyeZimbabwe Community in South Africa, uthi baningi abazakwehluleka ukulungisa amaphepha afunakalayo.
Ama-requirements akhona nxa sikhangele immigration act okwakhathesi abantu abaningi abakhwalifayi. Yikho sithi sisakucubungula ukuthi kuyini uminista anganelisa ukuthi athi akuweve edayilokho sikutshaya indiva engena. Njalo futhi kukhona okunye okuyabe kufuna amendment yeparlamente. Lokho funa amendment yeparlamente kungaphezu kwamandla kaminista esingeke simlande sithi minister sicela lokho kukhangele ngale ndlela ngoba umthetho uyakuvumela. Kuyabe sekufuna iparlamente. Into efuna iparlamente siyakwazi ukuthi ithatha iminyaka. So kasi soze mhlawumbe sikhangelele okwakhathesi ukutshintshwa kwemthetho eparlamente. Sikhangelele okwakhathesi ngoba ngani emergency ukwenza ukuthi sisize abaphethe la ZEP ukuthi kuyini uminister angakwenza ukuthi bancedakale.
Uhulumende wakwele South Africa uthi abangenelisi ukulungisa amaphepha amatsha bazasuswa ngenkani elizweni leli kusukela ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingu-Gibbs Dube.
Singakehlukani, kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. ELebotswana lithi abantu abatholakale belomkhakha omutsha we-COVID-19 obizwa ngokuthi i-Omicron baziphilele bengadingi ukulaliswa esibhedlela okwamanje. Abenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo bathi kumele kuphathwe udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana labesilisa lapho kukhulunywa ngodlakela lwe-gender-based violence. Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokuthi umanisipala wehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe. Kumalokitshi amaningi aselezinyanga engelamanzi kuthi izibi lazo zivuthwa qongo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.